VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 Nhlangula 2019 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha lomkhokheli webandla le-MDC lilimala engozini yemota emgwaqweni.
Kube lo dubo emoteni lapha, imota yagcina iphongubalekela umgwaqo, yasiyawela le igqwetha eliwu-advocate seThabanimpofu wasebaluleka emoteni le kwesikhatshana esithile.
Ilizwe leZimbabwe likhuthazwa ukuthi lingadindi imali entsha yamadola njengalokhu okwenzakala kusetshenziswa ama-virus checks.
Kumele uhulumende nxa emsebenzisa yena ayihloniphe. Laphana asihloniphanga imali yangoba ngenxa yokuthi sasiprinta amali amabhiliyoni.
Namhla lusuku lwabantwana ole-Day of the African Child.
Ngibonani abantwana abalalelwa abanikwa that platform ukuthi bakhulume labo izikhalazo zabo labakudingayo.
Baningi abantu abathakazelela usuku lwe-Father's Day.
Ngiyaxolisa-ke mina ubaba wami washona 2000, kodwa-ke ngizokuthatha leli thuba ngibonge ngokujabula okukhulu i-Chief Ndiwele ngasenzela khona njengabantu bakamthwakazi ukuthi asilwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igqwetha likaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC lilimele engozini yemota emgwaqweni izolo eMashonaland Central. UMnumzana Thabanimpofu obelomtshayeli wakhe ulaliswe esibhedlela lapha elatshwa khona amanxeba ambalwa. Umpofu wamela uChamisa emthethwandaba we-Electoral Court lapho uChamisa wayephikisa impumelo yokhetho olwenziwa nyakenye owancinta khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi uzakhuluma ngalo daba lolu kusasa. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa uthi umpofu usesibhedlela lapho okuvunyelwa khona abalutshwana abantu ukuthi bazembona.
Kube lo dubo emoteni lapha, imota yagcina iphongubalekela umgwaqo, yasiyawela le igqwetha eliwu-advocate Thabanimpofu wasebaluleka emoteni le kwesikhatshana esithize. Kusadingeka ukuthi sazi ukuthi kathi indaba imoto isuke iyasebenza ngalolu hlobo.
Singathi kula bantu kade bekhuluma bengani bathi kukhanya ngazani kukhona okwenzakaleyo, sibe sithi nxa uhulumente ulesandla into ezinjalo ungathini ngakhona?
Hayi, ngeke sisho thina. Okwamanje singakutsho ukuthi indlela izingozi zezimoto sesenzakalayo ngayo elizweni kukhanya ngani sesibiyele emalangeni amnyama kakhulu. Alapho sithanda ukuthola izivuse kwawuphonga ukuthi abantu bephonga kuphela nje beqedwa imigwaqo. Kutshengisa ukuthi mhlawumbe isolwela abantu ikufanele ikhangelesise icubungulwe ngendlela ephezulu.
Singathi-ke umpofu okwamanje ungaphi?
Usathola ukusizakala. Ngeke sitsho ukuthi ukusiphi isibhedlela ngoba kusenzela ukuthi kube ukuthi ungaphi, ngoba senzela ukuthi imuli yakhe ibe yiyo engakhipha lokho.
Ungatshelani-ke uZulu ngokulimala kwakhe, ngoba abantu bangazani kuningi abakukhuluma.
Umpofu ulimele kodwa ayisikho ukuthi usengozini. Indoda eziqinileyo kakhulu njalo kukhanya ngani uNkulunkulu ngabe uphathele kakhulu. Phela abantu bangazi ukuthi umpofu ngumuntu kaNkulunkulu nje, uhamba nje ngomgqibelo besebenzeza ke lensonto.
Yes, ngathi kade hamba labo-ke kuthiwani ngabo njalo kade bebangaki, okade tshayela futhi ungabe kade ungubani?
Ulo driver o-professional osele eminyaka eminingi esebenza kakhulu ongiyo kade tshayela-ke leyo mota. Yena ngiyethe ukulimala kancane kodwa hayi kukhanya ngani uNkulunkulu uphathisile ukabile lokwengethusa kangako.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, sixoxelayo ese-London. Ukulimala kwampofu engozini yemota kulandela okwehlele umfundisi Talent Chiwenga ojayele ukuthothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende ngokucatshangwa nguZulu ngengozi yemota emgwaqweni.
Le in Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthazwa ukuthi aqakathekise isisindo sedola leZimbabwe elizasetshenziswa elizweni ngokuya kwesikhathi. Abantu bakhulumele eStudio 7 bathi besaba ukuthi idola leZimbabwe lizafana lalelo elalahlwa ngomnyaka ka-2009 kulandela ukugudeka okumangalisayo kwama-BRS checks okwenza ukuthi kusetshenziswe imali eziningi zakwamanye amazwe ezigoqela idola leMelika. Umnangagwa usanda kubika ukuthi ilizwe liza kuba le mali yalo ngokuya kwesikhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Busisa Moyo, omunye wabacebisi bakaMnangagwa. Lapha uyazikhulumela njengosomabhizimusi wakwaZimbabwe.
Umongameli mangingibalelisisa ukukhuluma ngokuthi kumele sikhulumisane. Indaba le yayikhona ngingathi iminyaka engxenye yesikhombisa edlulileyo kulokhu kukhuluma ukuthi kuzamele kwelinye ilanga omunye umnyaka khangele indaba yokuthi silethe imali yaseZimbabwe. Kodwa iyabisi kumele leyo mali ithathwe ngendlela eyenza ukuthi abantu babe le confidence emalini yona leyo, ukuthi abantu nxa beyisebenzisa bayisebenzise bebona ukuthi ukuphathwa kwayo iphathwa ngendlela engafananila lokhuya eyayiphathwa izindola leyana iminyaka leyana
ka-2008. Kwenzwa njani?
Kuzayenza, uyabona into eyenza ukuthi imali abantu bayithembe, ngithi ukuthembakala kwemali bayisebenzise bele themba. Kumele uhulumende nxa eyisebenzisa yena ayihloniphe. Laphana asiyihloniphanga imali ya ngoba ngenxa yokuthi sasiprinta imali ama-billions sisenza esikufunayo kasizange siyiphathe ngenhlonipho. Uhulumende wethu kumele ayiphathe ngenhlonipho imali le, engasebenzisi imali angelayo, asebenzise imali anayo, okuthiwa yi-budget surplus, nxa sikhuluma ngokomkhono. Nxa uhulumende engayisebenzisa ngendlela engatshengisiyo ukuhlonipha kwemali, ukuthi imali yithi nxa siyibambe ukuthi ibe le-value, sibe lethemba kiyo, kuzamele uhulumende wethu ayiphathe ngendlela. Uminister uProfessor Mthulini uyasithembisa thina ukuthi hayi lokhuyana okwakusenziwa laphana kusezokwenzakala njalo, ukuthi siyabe lokhu silethe imali, sifake imali, yikho kwenza ukuthi imali ingabi levali nxa lokhu ithelwa kuphela, ithelwa ingena belokhu beprinta imali leyana, yikho kwenza ukuthi imali ingabi lethembo.
Umnumzana Busisa Moyo ngusomabhizimusi njalo ungumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, ubekhuluma ezimele njengosomabhizimusi. Sixoxelaye ekobulawayo. Namhla lusuku lwabantwana ole Day of the African Child olwasungulwa ngomnyaka ka-1991 yinhlanganiso ye-Organization of African Unity esibizwa ngokuthi yi-African Union. Usuku lolungo lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abantwana njalo lokubakhanga ukuthi bafunde ukwenzela ukuthi bazithuthukise. Kwabula abantwana abaningi ngosuku lolu eSoweto kule South Africa ngomnyaka ka-1976, abantwana bazi batshengisele besola inketabechabi lokufundiswa indimi zabamhlophe. Usuku lolu lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esikhuthaza ukuthi abantwana bazimele esithi Right to Participate, Let Children Be Seen and Heard. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Pretty Moyo olwela ilungelo labantwana labomama.
Ngibona ngani abantwana abalalelwa abanikwa that platform ukuthi bakhulume labo izikhalazo zabo labakudingayo, ngibona ngani abatholi izinto ngendlela yokuthi ama-rights abo ayenelekise ngendlela okufanele ayenelekise ngayo. Njengokuthi sithi thina i-right to education, abanye abantwana abakwanisi ukuthi bahambe ezikolo, abakwanisi ukufunda ngenxa yokuthi maybe omunye soyi-ofani wafelwa ngabazali, kumbe ngenxa yesimo semali, kumbe ngenxa yesimo sokuthi umzali ubesebenza kasasebenzi. So ngibona ngani i-right of education yabantwana ayenziwa ngendlela okufanele yenziwe ngayo.
Kumele-ke kwenziweni ukuthi abantwana benakakelwe sibili okuzwayo?
Mina ngokubona kwami ngoba ukuthi sithi siphephela ukuthi sithi government ayenze lokho ukuthi government yenze lokho kungalengamengi igovernment kumele yenze izinto zayo kodwa ayifezekisi ama rights abantwana lelungelo labo abantu ilungelo labantwana ukuthi balibone lisebenza so ngibona nganthanqathi la abantu njengabantu as Africans ithi singabuyela sinenza that spirit of ubuntu sibe kwazi ukuthi umntaka makhelwane ngumntanami ngibona nani ngokwenza njalo ungabakwazi ukuthi umntaka makhelwane ngumntanami la uzabakwazi ukuthi nxa ubona umntaka makhelwane ebhodola kunje sikhuluma kuyisikhathi somqando ube kwazi ukuthi umncede lawe ngakhonokho okuncane olakho nxa ubona umntaka makhelwane sehluleka kumbe yesikolo wena nxa ukwanisa mncede mbona nxa singabuyela njengabantu abamnyama sibe that spirit of ubuntu mbona ngani abantwana ama-rights abantwana engaba ngcono ngoba isikhathi sokuthi sithi siphephela ku-government mbona ngani siphelile
kumele benzeni umama kuzithi abantwana bekhangele ukuthi bayenza khonokho kumele bekwenze
ngibona nxa omama bengaba la ngabomama abakwazi umhlelo wokuthi kuthwala umntwana 9 months kuyinto enzima njani nxa bengaba ngomama abale spirit sobuntu ispirit sokuthi babe le spirit sozwelo mbona ngani singaba lo mehluko
unkosazana Pretty Mpofu ulwela ilungelo labantwana labomama sixoxe laye ekobulawayo
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Womanje isikhathi sokuthi sikhangele zamasiko
singanamasiko
wenziwe manje
nobaba mkhulu babelobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamntana ngixoxa lobaba u-Isaac Mpofu umlobi olodumo siyamazi abantu abaningi bangena esikolo bafunda ingwalo zakhe okwamanje ke ule nhlanganiso okuthiwa imvuselelo yolimi lamasiko esiNdebele Baba Mpofu siyakwamukela kuhlelo
siyabonga baba siyabonga
ye akusitshele baba Mpofu ukuthi lapha lizama ukuthi liyenzeni ngenhlanganiso yenu le
ngathi sikhangela empilweni kamthwakazi kathesi ulimi selusifa ulimi selugajelwa ngezinye indimi ikakhulu isikhiwa lesishona sizama ukuvuselela ulimi lukamthwakazi ngoba sizwe singelalimi sifile amasiko lawo asenyamalala lawo sesithathelwa ngamasiko abanye ngiyenza isibonelo nje esisegcekeni nxa kufiwe ngesiNdebele sakithi ngendlela kamthwakazi kuyahlonitshwa kakhulukazi abantu baya esililweni bechumile basike bakhalele abantu akukho lokho esesikubona lamhla okufika abantu sekuqhawulwa wonke umuntu akusiso isintu sikamthwakazi lokho sekuhamba umuntu eqhawula wonke umuntu eqhawula wonke umuntu vyoco vyoco ayi sekusithi ke sekuqhubeka kusiya phambili sekugidwa sekugidwa sekutshaya izingungu bagida abantu bazibeke ingathi kuthiwa bayathokoza khona kufiwe isiko lakhe
khonapho khonapho ke Mpofu singathi kumele uphathwe njani usiko lwesintu
usiko lwesintu nxa usiya esililweni ufika uzibuthe ungowesifazana uguqe phansi ukhalela abantu lobu yindoda ukotshame labo baphendule ukuthi hawu zibonakele kumbe hawu he labo likhalelani linjalo ngokuchuma amadoda sesuka-ke sesiyazihlalela wodwa laphayana omama labo sebehlala phansi lapha kuchunywe ngesiko lesintu
singathi okunye lifisa ukuthi kuvuselelwe kuyini baba Mpofu
angazi kumbe ukhonapho baba esifisa kuvuselele sibili emasikweni kunengi kakhulu olimini sesikhaliswa ukuthi abantu sebesehluleka ukukhuluma ulimi lwabo njengabantu abatsha bona labanye abadala kabasakwazi ukukhulumisana ngesintu kuhle baqede inkulumo sebehamba bekufaka amabala le micho enjani esikhiwa isikhiwa sibilise sesiluthethe ulimi saluqedani ya bese kusithi ke isishonalaso besihamba singena lapha lalapha 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 thina sidinga ukuthi ulimi lwakithi luvuselelwe abantu bakwazi ukulukhuluma bakhulume lona bengafaki indimi zabanye sifisa ukuthi amabala amaningi asekilizwa kakhulu lamhlanje abantu sebesithi sifuna ukuthi sibe kwazi ukuthi ukuba kwazi ukuthini kakusiso siNdebele isiNdebele sikhuluma ngokwazi ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi lokhu kakukondanga ngayikhona ngifuna ukuthi ube kwazi akukho akusiso siNdebele ukiliza kuningi kakhulukazi
yes ngathi okunye kuyawe kufakwa engwalweni kumbe ukuze kufike ebantwini kuzayenziwa njani
ezingolweni sibili kakhulukazi kodwa kakhulu emsakazweni njengoba sikhulumisa senze nje duwe abasakazi abaningi ikakhulu lapha ekhaya awu bayakiliza kakhulukazi kakhulukazi bese abalaleli ikakhulu abantwana bese bethatha kholokho okuthiwo ngabasakazi ukuthi selululibi lwakhona limaqondileyo athi
hayi ke olamhlanga malapha-ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba u-Isaac Mpofu umlobi olodumo sizaqhuqula la ngeviki ezayo sikhangela-ke amasiko esintu okwamanje-ke soke isikhathi sabatsha silo Mikeobe
ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sithakazelela usuku lwe-Father's Day ngilicelile nina abalaleli bethu ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshele okuningi mayelana losuku lolu asizweni ukuthi lithenge
ubaba uncube lo okhulumayo ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 ngosuku lwe-Father's Day usuku lokubungaza ubaba ngiyaxolisa ke mina ubaba wami washona 2000 kodwa ke ngizothatha leli thuba ngibonge ngokujabula okukhulu ubaba uNdiweni uChief Ndiweni ngasenzela khona njengabantu bakamthwakazi ukuthi asilwele ngiyambonga njengobaba ngizothatha leli thuba ahlale esihlalweni sobaba ongizalayo ngiyambonga ngokuphakama aphakamele iqiniso ngiyabonga ubaba uNdiweni ngiyabonga ngimbonga kakhulu ubaba uNdiweni akwenzayo kuyangijabulisa nalapha eMzansi besinayo i-stadium esontweni lase-Revelation esontweni likhonzayo ngithi baba iyaphambili siyajabula sikuyasijabulisa lokho okwenzayo siyabonga sibonga kakhulu sicela ube namandla uNkulunkulu akuphilise ubuselele isintu sethu nathi sibe nenkosi ngiyabonga
mina ngithanda ukubingelela ubaba omfundisayo ngifunda form 2 ngendaba yakhe Happy Father's Day
salibonani baphathi bohlelo lwethu ngithanda ukubingelela umzali wami uSimon Chabuza osesigabeni senkayi ngithanda ukumbingelela ukungenzela lukhulu ngoba ubaba ungifundise ngaphansi kwesimo esinzima engifundisa engenawo umsebenzi ngoba mina ngizalelwe phakathi koduko ungifundise engenawo umsebenzi ngafunda ngaze ngakhula ngafika kulesi simo engiyiso sona kathesi ngikhuluma kunje so ngiyambonga ngoba ungifundise ethengisa ingulube ethengisa izilimo kade ezilima yikho ukuthi ngize ngithole ukuphila ngoba kwelakithi kungekho umsebenzi so ngiyakubongela lokhu ngithanda ukumbonga kakhulu ubaba odlale indima enkulu ekuphileni kwami lokukhuleni kwami ngiyabonga
njani basikazi bestudio 7 yabonga ngelithuba socela ukuthi mbonga ubaba wami ngifalileyo ngithi happy Father's Day baba khona ngasenkahle uphimba ngiyabonga baba ngokundetha emhlabeni ngiyabonga ntathe indima oyidlaleyo ekukhuleni kwami ngiyabonga
yisikhathi yiso esingasavumi isikhathi du sesidliwe ngumangoyi ngithanda ukuthatha lelithuba ukubonga wonke umuntu othumeze imilayezelo wonke umuntu ongubaba nguwe ngithi happy happy Father's Day ikakhulukazi ubaba wami ubeke ithemba wobe mdala ngithi happy happy silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3bigmyke3 yoniza name yami lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 kwanelo kwalamhla olibalulisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe mzwakazi omuhle zimbabwe omuhle bye-bye
Sawubona kakhulu ke Mike Hobe ake sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo namhla kwezokholo lwesiKristu.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
usiphatheleni lamhlanje
umbhalo wethu namhlanje suthatha kwabase kuncwadi kaPaul kwabase Kolose ichapter nga 1 iverse izabala kusukela ku-15 ngisehla yona ifuze uNkulunkulu ongela kubonwa elizibulo lezidalwa zonke ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni okubonwayo lokungabonwayo loba kuyizihlalo zobukhosi loba kuyiziphathamandla loba kuyimibuso loba kungamandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona yona ingaphambi kwakho konke lezinto zonke zimi ngayo namhlanje bemfunda isikhangele lindaba yokuthi kathi vele yena uKristo ungubani banenge abantu abacabanga ukuthi uKristo ngumuntu kuphela bakhona abanye abacabanga ukuthi hayi waye ngumprofeti owabuyayo wedlula wahamba ikanti abanye bayamkhonza kodwa bamzwisisi isimo sakhe lobuntu bakhe uKristu ukuthi kathi vele yena ungubani ume njani okokuqala esikunanzelelayo nxa sibala kule ivesi yikuba yena uThixo wafananisa uJesu indodana yakhe ukuba babe munye uJesu ufanana lobabakhe njalo umunye lobabakhe siyathola kuJohane ichapter ka 1 uJohn uthi yena ekuqaleni kwakulolizwi ulizwi waye nguNkulunkulu ngakho kusho ukuthi uKristu ufanana laye uNkulunkulu njalo uKristu unjengaye izwi likaNkulunkulu lithi lona uhlezi esihlalweni sokudla sikababa wakhe ngakho siyambona ukuthi yikho lapha ahlezi khona isihlalo sakhe njalo singakhayela kwabaseKolose lapho uPaul uthi yena ufuze uNkulunkulu ongela kubonwa njalo elizibulo lezidala zakhe zonke ngakho siyananzelela ukuthi uThixo waqalisa ngaye uJesu wambeka waba nguye ophambi kwethu sonke ngaye ke uJesu yikho lapho esithola khona indlela yokuya kuye uNkulunkulu lapha nxa sibala kusichapter 16 uthi yena uPaul ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni okubonwayo lokungabonwayo ngakho kuthi ukukhona omnye umhlaba thina esingeke sawubona ngamehlo ethu enyama. Kodwa ukhona umhlaba omunye omkhulu kulezulu, kuleminye njalo imhlaba ekhona eyadalwa nguNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi kodwa konke khonokho okukhulu okumangalisayo kungaphasi kwakhe uJesu. Kadala ngaye uJesu, kwadalelwa yena njalo kuma ngaye. Yikho ilizwi likaNkulunkulu lisithi ulizwi nguye owadalayo. UNkulunkulu wayekhuluma ilizwi kwenzakala izinto. UJesu yena uyilizwi. IBhayibheli lithi lona loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kumbe kuba iziphathamandla, loba kumbe imbuso, loba kumbe ngamandla, konke kwadala ngaye uJesu. Kutsho ukuthi konke lokhu kungaphansi kwakhe. UJesu njengoNkulunkulu kabi lesiqalo, kabi lesiphetho. Loba wabuya lapha emhlabeni waba ngumuntu, ayisithi ukuthi wayeqala khonapho ahlaphelele khonapho. Siyakwazi ukuthi yena waba yinyama ukwenzela ukuthi asindise. Kodwa yena isimo sakhe uNkulunkulu ophila kunaphakade, kalasiqalo kalasiphetho. Kuqakathekile ukuthi simkhonzeni. Ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba simenze abe yinkosi nomsindisi wethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sibongile, sesithandazela inhliziyo zethu ukuba zizamangaliswa yibukhona bakho. Philisa abagulayo, bathinte ngesandla sakho, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo, ungathinelwa kusasa. Ye, kwezemidlalo iqembu le-Highlanders linqobe ele-Dynamos 1-0 emdlalweni we-Premier Soccer League odlalelwe enkundleni ye-Paperfield Stadium kobulawa namuhla. Emdlalweni eminye e-Premier Soccer League asibone ukuthi kuphume njani. Capes United 3, Tel 1-3. Triangle United 0, Chicken Inn 0. Musho 1 Stars 0, Wange 0. Manika Diamond 0, Ngezi Platinum 0.
Inyoni ivane ngelamata, njani tala njani ngelamata, tumizwe kumbete ngelamata, uvapete njani ngelamata, kichila moya ngelamata, baitanda njani ngelamata, upita mkomo ngelamata, watumama njani ngelamata, jote utemo ngelamata, na yuhamba njani ngelamata,
Loke ingoma kalabo majayivana umajisi sigqiba lapha ke uhlelo lwethu singakavalelisi ukuthi sihlangele indaba ekade sigokhela namhlanje. Igqwetha lomkokheli webandla le-MTC lilimala engozini yemota emgwaqweni. Ilizwe leZimbabwe likhuthazwa ukuthi lingadindi imali entsha yamadola njengalokhu kwenzakala kusasetshenziswa ama-bearers checks. Namhlanje bekulilanga kumbe sithi usuku lwe-Day of the African Child. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje ngolivalisayo ngo-Gift Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.